Lilinga lichona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga lenhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wakobulawayo eyobulawayo Water Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa lonyaka izulu linile kakhulu kodwa akulabubelo kudaba lwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukelwa. Thina inhlanganiso yethu eMathebeleland Institute for Human Rights ekujongileyo yikuthi abantu bakholise njalo futhi banonzelele bengathi bathole ilungelo labo lamanzi ahlanzekileyo njalo futhi amanzi alentengo eyiyo. Njalo kungela zinto ezibavimbela ukuthi bathole lawo manzi.
Inhlanganiso ezifana leyenu ezibhekane lodaba lwamanzi zingani zithuli? Kungakubangelwa yini ukuthi izulu line kahle?
Okwakhathesi kasithulanga, sibhizi kakhulu, siyakhankasa, siyagijima. Ngananzelela ukuthi khathesi sike saqedisa, sanda kuqedisa isichwayisiso esingathi i-research ebikhangele udlakela endaweni lapho abantu abathola khona amanzi kobulawayo inxamanzi engekho ezindlini. Lapha kade sikhulumisana lezakhamizi besitshela ngodlakela abahlangana lalo. Njalo esesikwenzile ukuthi ngemva kwalesi sichwayisiso sesike sasabela bemsakazo, sesike sabela labesithi ngama-independent commission, ama-commissioners meleyo abunjwe isisekelo sombuso welizwe. Njalo siphakathi kokukhulumisana lengatsha ezehlukeneyo ezigoqela ikhansili, ama-members of parliament, ngendaba yodlakela lapho abantu abathola khona amanzi, ngoba abantu bayahlukunyezwa ekutholeni amanzi ukuphambanisa ukuthola kwabo amanzi. Yikho esikwenzayo kwakhathesi.
Ngavalelisa abalaleli.
Engingakutsho kubalaleli ukuthi umsebenzi elasinika wona kasiwulahle ukuthi siguquzele, sikhankasele ilingelelweni lamanzi, futhi njalo kasikhalali, sizaqhubekela phambili. Ningasibona sithule, kasithulanga, siphakathi kokusebenza, ngoba eminye imikhankaso idinga ukuthi siyithule ukukhuluma kodwa senze, asikhalali ukwenza.
Loke ngumnumzana Khumbulani Maphosa isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Water Action Group ebesikhuluma la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.